Into ehluphayo kuma-elections or around election time izona lezo indaba eziphumayo zithi zona ama-system abe ngathiwa they are compromised sesiya kuma-election. So ukuhekwa i-apparatus yabo-Trump u-former president we-America is nothing new, but ikuthi siyabe sikwazi ukuthi kulabantu abaningi abalokuganga abafuna ukuthi kuphazamise the way that free and fair elections are run. So ngiyathemba ukuthi his teams abaku-cyber security lani bazabanceda ngokulungisa ama-website abo ngesikhathi esithize.
Ngalesi sikhathi somkhankaso libona sengathi lokhu kuzaphazamisa kanganani umkhankaso lo?
Ukuthi kuzaphambanisa ukukhankasa angikuboni mina, ngoba siyakwazi ukuthi kathesi ngantwa sesihamba ekucineni kocingo lokukhankasa, and i-Georgia in about a month and a half iyabe siqalisa ukuvota in absenteeism, ama-ballot boxes, lama-postal boxes. So I don't think kuzaphambanisa anything, ngoba abantu ngantwa sebe kwazi ukuthi bazavotela bani or bazakhetha bani ngalelo khetho olubuyayo lokukhankasa okubuyayo. So angiboni kuphambanisa khonapho.
Sibona kwelinye icele uKamala Harris ekhankasa laye lo msekeli wakhe, sebekhangela ke udaba lokuthi kukhutshwe ama-tax kumathipho abhadalwa abantu, kodwa uTrump esithi yena uHarris usemtshontshele umbono akade elawo. Likubona njani lokho?
Ngibona mina ilokhuzeni ithiwa election is into engathiwa itshengisa ama-ideas abantu abafuna ukuba bekhokhela lona leli lizwe. So ukuthi owatshontsha ama-ideas faka kweyakhe i-platform, hhayi lokho siyabe singakwazi, ngoba siyakwazi ukuthi okuningi kuningi ngesikhathi esiningi politicians vele ngantwa bayakopana the way that they think. Siyakwazi ukuthi kudala laphana sasikwazi ukuthi ama-Republicans they were about izinto zempilo, ukuthengisa izikhali and all this other stuff, but siyabona in the past 10 years or 12 years ngantwa ama-Democrats lawo sengantwa yibo abachuchisa izinto zempi and the selling of military hardware line. So ngendaba yama-tip le engenayo in terms of ukukhankasa, hhayi sizabona ukuthi ama-policies angikhona abe menjani, ngoba bangakhuluma ukuthi yikho abafuna ukukwenzayo, but is it in the policy abazilethayo phambili yini? Yikho kungathiwa sizabona phambili.